Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 Zibandlela 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abamba igolide abedlula ithumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePhanalonga esigabeni seManicaland. Iningi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezifika ngezinye zokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili. Amapholisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokunqikilana kwebhasi yenkampani yeCard le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eCaroyu siya eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Avemba igolide abedlula ithumi balokhu bephansi komgodi weRed Wing Mine ePhanalonga eManicaland, njalo imizamo yokubahlenga iqhubekela phambili. Izolo abahlengi behluleke ukungena kulomgodi njengoba ubuqhubekela phambili udilika. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Jemu Soda utshele isintatheli izindaba izolo ukuthi umsebenzi wokuhlenga abakulomgodi uphuziswa ukuqhubekela phambili komgodi udilika. Umgodi lo ubikwa ungowelunga lezano PFL imela iMapfuku Tafara ePhalamende, uMnumzana Scott Sakuphanya kanye lenkampani yeMetalon Gold Zimbabwe. Asenelisanga ukuxhumana labenkampani yeMetalon Gold njengoba ucingo labo belungasatshelwa, njalo singenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Sakuphanya njengoba ebengakaphendula imibuzo ayithunyelweyo. Sixoxa nobhala jikelelo wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eye Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Prince Mpala.
Ngesikhiwa sithi prevention is better than cure, so kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle. Ngoba nxa singela i-proper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba uyasusebenza njengomuntu oyi-hazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lesigqoko ezikwanileyo, lezinto ezokusebenza ezikwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza ngingelangozi, kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcut at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist in the sector general of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force ama employees to be emsebenzini, ngoba bayabekwazi ukuthi employee kala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo iyagcina ezengena engozini engaboni ukuthi ngila kusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sesidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini?
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama-inspector of mines. Ama-inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshele khona ukuthi be-operate, besebenza. Ngoba amanye ama-employers bathatha ama-shortcuts futhi ngoba baya bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze belandele ezibhedlele ama regulations akhona ku minerals act akhona even kuma ama labor act and whatever the laws of this country require ukuthi bekhambe bevula umgodi ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphitiphiti kuchina zokuyenza ukuthi abantu becina sebesezingozini ngoba nxa lingalandeli imithetho kahulumende lingalandeli ukuthi kufuze isafety and health kuhambe kunje kusososo kuyabe sokugcina sokungani vele umuntu sephonguyenza into ayifunayo
pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sesengozini le ithini ngalokho
sithi safety first production last impilo yomuntu cannot be replaced kodwa iproduction can replace it so it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents ngoba singayikela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona it means we have some people dying we don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi ngubani ozagcina imuli zabantu laba kubuhlungu kuyazisa ubuhlungu
umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 Amapolisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCAG le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eKaroyi usiya eBinga. Abantu laba babalisa uCosmas Matongo, Alicia Kufandikamwe, Agnes Mupini, Traimo Mapiringana lo Trinos Mavurere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abatshayeli bezimota ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lale. Inkampani yeCAG isolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi amabhasi ayo aseqede abantu ngokuhlala esenza ingozi emigwaqweni. Imbadalo yezimota kuma toll gates ikhuphukile namuhla ngemva kwesaziso sikahulumende esethulwe lugatsha lwezemali. Imbadalo yama toll gates emigwaqweni esuka eHarare isiya eBeitbridge lesuka eBeitbridge ePlumtree isiya eMtare seziphindwe kabili kukanti ezibhadalwa kweminye imigwaqo zengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Sixoxele sikhulumele sebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena oyethesa ibandla elibusayo elezanu PF umlando wokuzinothisa ngalezimali engalungisi imigwaqo.
Wazele sakhuluma sathi izithembiso zezanu lezenzwa kungakabi lokhede ngezamanga ezokuqinibezela abantu laba bantu abalandaba nabantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kukhula bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali imali zakho azikhulumayo ngezamayedela elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna i-tax bafuna ama-tollgates ngama-US dollars ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abasifezanga bavume-ke ubumenemene nobuqinikezelo obulula kangaka
pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwananzi
lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhuluma ukuthi hhayi imali esezikhulunywa thina sizigwanise sezenelisi umholi esinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadala ama-tollgates ngama-dollars ayesabekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona kumele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoziphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo.
Imali le izaphathisa ke isikhwama sikamnumzana Mthulinqube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emigwaqweni yelizwe sikaze siyibone ifakwa sekule more than 10 years silama-tollgates emgwaqo lokhu ibidilika ama-pothole agcwele imigwaqo yonke ama-50 councilor kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara olonga manga wonke akona into ezaphithuka emgwaqweni ukuthi nganje imali kwakuthi bathinga imali zabazifakile ezikhomizo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, ngalolu daba.
Okokuqala, imali ezikholektwa nguhulumende wenza izingla kumbe izinara kumbe ngamabodies aphi azisho mali ezibuya ebandleni le-ZANU-PF. Ezalukeyo thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa njalo silamakampani thina asebenzayo awezalukeyo lapha esithola khona izimali silabangani futhi abalamakampani ababuyayo bezosinceda bebesinike izimali nxa sidinga izimali asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-targets ngali zimali ezikholektwa nguhulumende under izinara kodwa enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road Road imigwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana leyo gruphu yiyo ethatha imali yongelelo ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungisweni kwemigwaqo le?
Wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-CCC kunokuthi kulokhu ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma i-ZANU PF izathatha imali. Sonke i-ZANU PF CCC asikhange lento i-group 5 le nxa yokholwa izimali leyo. Iyayilondolozeni imigwaqo yethu na lokhu singutshelo kwi-maintenance kumele bemaintaine kade singe ngahamba umgwaqo wona siyeHarare nxa usuzangena eChegudu uvela ngapha koBulawayo umgwaqo wona ususiba lamapotolo yiyo imisindo kumele siyifake ukuthi lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lyani imigwaqo ngayisifa ihlela umuntu wonke kayifele ZANU PF umuntu kayifele i-CCC kuphela ihlela izizalwane zonke ezeZimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sine simonitha into zimele ziyana umsebenzi wethu simonte lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonokho hatshi ukuphokuba ngumsindo hatshi ukuphokukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoko futhi bezempila ngokuthi babona yikukhuluma kwabantu eza umuntu angazi kumbe abengabalanga kumbe ka-research kumbe ka-travel. Ungahamba ama-targets uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pose machine okuthi ona uyaswayipha. I-RTGS iyaswayipwa nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa. I-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa ntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa, i-US dollar iyavunyelwa, ama-rand ayavunyelwa, le Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu otshethi kona kutaheke kubhadala ngama-US dollar kuphela eitha ngumuntu ongakazi ahambe ngemgwaqona le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumuntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo ezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibikwa zinye zokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili loba okudlula lapho. Abazali bathi sebesehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yalokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edlulileyo ekampalakazi, ugatsha lwezemfundo lwethule uluhlu lwendleko okumele zibhadalwe ezikolo lumnyaka ka-2024. Imbadalo yemfundo ezikolo zemfundo ye-primary ezisemaphandleni ikhangelelwe ukuba ngamadola amahlanu emelika i-5 US dollars, kuthi ezisemadolobheni amadola alitshumi emelika $10 kusiya kumadola angamashumi amabili $20 kusiya ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Ezikolweni zesecondary ezisemaphandleni imbadalo izaba ngamadola alichumi $10 kuthi emadolobheni ibe ngamadola angamashumi amabili $20 kusiya kumadola angamashumi amane eMelika. Limbadalo ichiyana ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Izikolo eziningi sezitholakala zikhuphula imbadalo yokuthuthukisa ezikolo eyelevi yona engazange yahlelwa nguhulumende. Unkosikazi Mona Lisa Hadebe ukhala ngokukhuphuka kwembadalo zemfundo uthi imali zakhona sezibuya zilamabizo amaningi.
I-tuition fees yona lefakwe nguhulumende, kodwa ke uhluphe silalo ukuthi khona ilevi sibuya isilamabizo amaningi. Khathesi kunje sokule school levy, sokule SDC levy, sokule main levy, amalevy akhona asemaningi kakhulu.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, omunye wabazali, uthi indleko zesikolo akumelanga zikhwezwe njalo nje ngoba umnotho welizwe awumanga kuhle.
Isifiso sami ukuthi ischool fees singakhweli ngoba kuyafanana hazi izikolo ziya kungela development eyenzakalayo.
Omunye njalo umzali okhathazekileyo umnumzana Elliot Moyo uthi iholo lokhe limi ndawonye kodwa indleko zesikolo zikhuphuka kokuphela okwenza kube nzima ukubhadala.
Kodwa isimanga ebikhwela using foreign currency itikhwela njalo yabikhwela nge more than 100%.
Umnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi ukukhuphuka kwendleko zesikolo kuvame ukukhweza inani labafundi abacina besehluleka ukuya esikolo.
Ingozi ekhona ke ezikolo ikhole ukuthi kuzaba lama dropout, kuzaba abantwana kuzehlula ukuthi babhadalele.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ umnumzana Themba kuye Moyo uthi uhulumende kagcwalise izithembiso zakhe zokuthi imfundo ikakhulu eprimary lesecondary ibe lilungelo lomntwana wonke elizweni ngaphandle kwembadalo.
Silusizi ukuthi uhulumende endaweni ukuthi alandele isisekelo sombuso lezithembiso zakhe azenzayo ekhankasela embusweni ukuthi imfundo izakhokhelwa nguye. Okubuhlungu kakhulu sibona ekhipha imbiko ethi eprimary ufuna $5, emaskulu ufuna $20.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ugatsha lwakhe luphakathi komkhankaso ohlose ukujezisa izikolo ezephula izinqumo zikahulumende ngokuphathelane lalimbadalo.
The government's position is very clear that there is no school.
Imithetho kahulumende icacile, akufanelanga kube lesikolo esikhweza indleko ingazange ivunywe unobhala wogatsha lwezemfundo. Nxa kulezikolo ezingalandeli okufakiweyo, kufanele sitshelwe ngazo ukuze sithathe amanyathelo okuqondisa lokho. Khathesi nje siphakathi kokuqhuba umkhankaso okhangela ukuba zonke izikolo ziyalandela inhlelo zikahulumende.
Izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngolwesibili mhla ka 9 zibandlela 2024. Abantwana abafunda behlala ezikolweni zama boarding schools kuzamele baqalise ukubhekisa khona le ngempela viki. Ngesikhathi esifanayo ababalisi babika ukuba abazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Aba maslaha sebeqalile ukufaka imithelo ekuthengiseni inyama osekusenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazi senyakenye ukuthi kusukela ekuqaliseni kwalomnyaka abahlinza inkomo sokuzakumele babhadale imithelo eVAT eyisilinganiso sokulichumi ekhulwini i-15%. Yona ehle idluliselwe kubathengi. Lanxa amanye amasilaha abekade engakaqali ukuhlawulisa lomthelo abanye babikwa behle baqala ngolwesithathu. UChris Gandwe Studio 7 uxoxele isikhulumeli sehlanganiso yamalungelo abathengi Consumer Council of Zimbabwe umnumzana Kafote Mchekezi.
who takes the government, that's about 16%. And who can you meet suppliers, I'm a producer. Like in Texas, that you have to make the gain. Over 15% in A, I push on, I'm a consumer, but at 15% in A.
Inyama, is it to Logunganani, Jongova, Ibeaman, Bebe Vele, Kalugutia, ya Tula, and Masuk Fagel, 15%, everything, and any KG, everything to Laga Lamadin.
KG inyama abantu babinga yenelisi ukuyithenga inyama yayidura abantu babethenga khonoko ukuthi la isebhesic need but bethenga in protest ukuthi asina choice inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi lathi siwakhuthaza thenganini ama-basic ithenganini iminimum yokuthi liphile but natural abantu babengafuni khonoko abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela kakhululekile but ngenxa ye-15% leseyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona sokuba mo ukukhala kwakhona ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga sokuthengisela ukuthi azayehla abantu bazakudla ngesobho kuphela batheke wasenyama kube lesobho bashiye emuli senjalo
manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona
inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg $4 a kg but singathi inkukhu yale average ye $3 a kg abantu laba beyithenga but kungekho all that easy but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabane so i-competition yenkukhu yayi-high ikwenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu unlike i-price ye-beef okuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama inyama ye-beef itholakala kumabutha and i-competition yakhona i-was low so nxa sokuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu
manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli
sifuna ukuqala ngama-suppliers yebo abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers but ama-suppliers lesi fiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha ezimbabwe but khathesi ngenxa globalization ngenxa yama online shopping ngenxa ye easy movement ezinto ama suppliers baya riska labo i high competition from our neighbors from our neighboring countries sile Zambia sile Mozambique sile Botswana sile South Africa amazwe lawa agombolize eZimbabwe and ye technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze igrocery yabo e South Africa sokulula ukuthi abantu bayenze igrocery yabo e Botswana sokulula ukuthi bayenze e-Mozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha izinabanye baphandle
lo bekungumnumzana Comfort Mchekezi isikhulumeli senhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ekhuluma ecingweni lo Chris Gande o-Studio 7
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi werumba odabuka emangweni weMachinge ePlumtree uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe ele Injabulo Classic Rhythms. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7 ngesingu yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi Inyembezi Zengwenya.
Ngibonga ngeleli thuba msakazi ngizathanda kubingelela bonke abalaleli be Studio 7 ingoma le inyembezi zengwenya ikhuthaza abantu ukuthi baboniswe uthando emuntwini esaphila bengalindeli ukuthi atshone kuze bemenzela okuhle okunje kumthengela isude edulayo coffee edulayo lokuhlaba inkomo ngoba isetshonile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abalandeli bengangithola ku WhatsApp kunombolo elandelayo +263 777 922 071. Ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms. Ngibe ngitholakale njalo Shadrack Moyo. Ngibe ngitholakale la kuYouTube Injabulo Classic Rhythms. Ngiyatholakala njalo la kuTikTok Injabulo Classic Rhythms. Abantu kabangeni besubscribe laphana kuma YouTube, TikTok, belike page lethu kuFacebook Injabulo Classic Rhythms.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ukuthi kabasekele abaculi bonke bakithi, basekele umculo wakithi, kungaba kuhle nxa abalandeli bengasixhasa ke kulindima yomculo kuze lathi sibe lakho okuncane sikunika abantu bethu, ngoba masenza umculo asenzeli nje ukuthi jabulise abantu kodwa kukhangela thithi kube khona okuncane sokutholayo kuzimuli zidle sambe esikolweni. Ngiyabonga ngidayi umnyaka omuhle kini lonke balandeli kanye labalaleli beStudio 7. UNkulunkulu aligcine kuze kube lanini. Ngiyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa zimpophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi kwezinye indawo ezigoqela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera elizweni. Singakehlukanisa izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abemba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePhenalonga esigabeni seManicaland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.